VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle kumagumbi amane omhlaba elingali khona olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ka 20 Nhlolanja 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
the cornerstone of the Second Republic is dialogue as a means of resolving the challenges that may arise in our nation and the sharing of knowledge amongst us as Zimbabweans.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaza abenhlanganiso ezisebenzelana lohulumende ukuba babe lesineke lohulumende wakhe ngoba ephakathi kokwenza imizamo yonke ukuguqula ezomnotho welizwe.
We sent our reference lab at the regional reference laboratory, which is situated at the National Institute of Communicable Diseases in South Africa. Usually, they take a turnaround time of about 5 days.
Owesifazane osebenza edolobheni le-Wuhan kwele China obecatshangelwa ukuthi lomkhuhlane we-coronavirus lokhu esagciniwe esibhedlela se-Wilkins Hospital e-Harare. Abafuna ukusungula imisakazo banxusiwe ukuthumela izicelo zokuthola amalayisensi kuhulumende. Zonke lezi ndaba lezinye lizazizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze abenhlanganiso ezisebenzelana lohulumende ukuba babe lesineke lohulumende wakhe ngoba ephakathi kokwenza inguquko edingakalayo kwezemnotho welizwe. Umnangagwa uphinde njalo wanxusa abamabandla ezombusazwe abelokhu bengakabi yingxenye yedale lokukhulumisana kwamabandla ezombusazwe elithiwa yiPOLAD ukuthi bazophatheka. UMavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Bebelibaziswa ngokunengi abamabandla ezombusazwe abesemkhosini wanamhlanje womanyano wePOLAD ogoqela abeqembu leprison band ngengoma ebezimumethe imibiko ekhuthaza ukusebenzisana ukuthuthukisa ilizwe. Umnangagwa utshelela umbuthano owenzelwe eHarare International Conference Center namhlanje ukuba abantu kababe lesineke.
We are undertaking these reforms on our own, with no support from international financial institutions.
Senza konke lokhu sizimele, kungekho sizwe esilutholiswa ngamabhanga akwamanye amazwe, njengalokhu esikubona kusenzakala kwamanye amazwe. Lokhu akuyisenza sibuyele emva, sizoqhubekela phambili. Linguquko isiza thina. Kungakho siyoqhubeka sisenza konke okusemandleni ethu. Sizimisele ukuba yingxenye yamazwe omhlaba, sisebenzisana kwezomnotho hathi njengabantu abaphila ngokucela.
Of nations as economic partners and not as beggars.
Wengeza ethi akula enye inkundla yokuxoxisana ngentuthuko yelizwe kwezombusazwe lezomnotho ngaphandle kwePOLAD. Kodwa isikhulumeli sogatsha lwabasakhulayo kubandla le-MDC koBulawayo, uSwedan Chirodza, uthi kabakunaki ukunxuswa kwabo uPOLAD ngoba kuyinkundla abangayihloniphiyo.
IPOLAD yisiphamaso, yisinanakazana sikamnanga. Nxa ikhona umuntu okhangelele impumela engcono kuPOLAD kaphinde akhohlwe.
Oze emele inhlanganiso ye-United Nations Development Programme, UNDP, uMnumzana Georges van Montfort, uthi okumqoka yikuba ilizwe libe lombono okhangela elakusasa ukuba umnotho uyabe ukusimo bani.
For any economy to grow, people need to be healthy and educated. Elements that has long been the tradition of Zimbabwe, the investments in both the education and health sector. And we need to see
abantu kumele babe ngabaphilileyo njalo betholiswe imfundo yaphezulu ukuze umnotho uthuthuke. Uhulumende weZimbabwe ubezithuthukisa sonke lesi sikhathi. Kuyadingeka ke ukuba uhulumende aqhubeke ethuthukisa lezi nhlangothi nganxa isimo kwezomnotho singesihle elizweni. Konke lokhu kudinga imali. Kungakho abenhlanganiso ezisebenzisana lozulu bazimisele ukusiza kulokhu. Kodwa kunesidingo sokuba ibe khona imizamo yokuzithuthukisa ngemali yelizwe.
We're seeing progress on that area as well.
Unkosazana Abigail Mumpambi wenhlanganiso ye hashtag this constitution uthi iqathekile imihlangano yalomhlobo ukwakha ilizwe.
Abantu bakhulume ngokuqakatheka kokubambana uma kuukuthi silakho ukuthi umnotho weZimbabwe uqhubekele phambili mhlawumbe sibe le new start going forward. Kodwa ke mina ngwami ngikhangelele ukuthi uma kuukuthi silakho esingathi khona lokhu sesiachievile sizabe sesikhuluma ngeimplementation.
Kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Japhet Moyo, yena uyasola isithunzi sePollard.
Kukuye ke umkhokheli welizwe ukuthi uyabafuna abantu yini kuPollard kumbe hatshi. Thina abanye sesikubekele kwabasobala ukuthi asiboni ke uncedo lwayo.
Umhlangano walamhla oqoqwe ngakohlangothi lwezamabhizimusi kuPollard Thematic Committee on the Economy ungenwe ngosomabhizimusi, inhlanganiso ezimela isebenzi, abameli bakwamanye amazwe eZimbabwe, abenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ama-development partners kanye neziphathamandla zengatsha ezehlukeneyo zikahulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Iziphathamandla zempilakahle zithi lokhu zisagcine esibhedlela seWickings Hospital eHarare owesifazana osebenza edolobheni leWuhan kweleChina obecathangelwa ukuthi ulegcikwane lecoronavirus eselithiwa yiCOVID-19. Ubona ngokwenqabela ukumemetheka kwemikhuhlane kuhlangothi lwezempilakahle kuhulumende, uDokotela Portia Manangazira uthi owesifazane lo ulakho ukugcinwa ukwenye iviki njalo. Uthi njalo basamelele impumela yenhlolisiso yegcikwane leli eyenziwe kwele South Africa. Owesifazane lo ulensuku phose ezintathu esibhedlela lesi eseWickings Hospital ahanjiswa khona esandafika eZimbabwe evela kwele China. UDokotela Manangazira uthi benze konke lokhu besenzela ukuba leqiniso lokuthi owesifazane lo kalagcikwane le-coronavirus.
We sent our reference lab at the regional reference laboratory which is situated at the National Institute of Communicable Diseases in South Africa. Usually they take a turnaround time of about 5 days, so we expect maybe Monday, maybe Tuesday. Normally they give us preliminary results.
Sahambisa okumele kuhlolwe eNational Institute of Communicable Diseases kwele South Africa. Bajale ukuthatha amalanga amahlanu ukuba bahlole abakuphiweyo. Sizathola impumela yakhona ngomvulo kumbe ngolwesibili.
So once the confirmatory results are consistent with what was found by the Chinese health authorities, by our national research lab and by the regional research laboratory, we will then be able to discharge you home.
Sizamkhupha esibhedlela kungatholakala ukuthi okuphume kunhlolisiso le kunjengalokho kwabonwa zingcwethi zempilakahle eZimbabwe lakwele China. Nxa kungenzakala lokhu sizamhambisa ngekhaya sibe sesihlala simbona sisenzela ukuthi kalagcikwane le-coronavirus. Sijale ukwenza lokhu ebantwini bonke abahamba endaweni okuqhamuke khona umkhuhlane lo.
Reported to the WHO that they are having COVID or coronavirus cases.
Aloke lawoke ngamazwi kaDokotela Portia Manangazire. Lokhu sikudaba lunye. Abanye abahlala eHarare bathi bakhathazekile ngegcikwane leli. Omunye wabo ngumnumzana Peter Moyo omela iSouthern edale lePhalamende engwe MDC oxoxe lo Gibbs Dube weStudio 7 ngalolu daba.
Yena umuntu nxa ekwazi ukuthi khona indawo lapha avela khona kulomkhuhlwane onje osugcwele ilizwe lonke, uvele ubuyeleni ngapha yena ekwazi ukuthi khona endaweni yakhe, ngoba sizawutosa egwanshuku khona ngalasazi wayi ebuye ngapha, ngoba lokhu kuyayisonto yokudlala ngayo. Siyafa lapha abantu sizezathi kumbe siyadlala umuntu ebuye nje ukuthi khona azothela umkhuhlwane elizweni, sibibele kangaka. So sebe singafuni abantu abaningi abanemoya enjalo. Nxa ubukwazi ukuthi wona uyagula kalume lanxa ungaguli kodwa kona umthetho wangapha ukuthi kona uyakufuzanga ukulilisa ihambelane okwakaphezulu yagcwele abachina asebenza lapha eZimbabwe abalokho bese China kona ngabi ngoba umkhuhlane lo ufuzeke kabona ukuthi kona usuphelile sibili singaye sathi bese yahleka umbese yenza njani umuntu asiledele umkhuhlane lapha abantu baphezulu njalo sathi ngelamali zangkhona ezokuthi siyelaphi abantu la
kukhanya ngazani sibili kuyethusa khonokho ke kodwa ubona ngazani kungamiswa yini ukuthi abantu abakwele China bengabuyi kwele Zimbabwe njalo labe Zimbabwe bengayikhona ngale eChina kungamiswa njalo kodwa khonokho
irangabane uhulumende government to government kabakhulume ikosi lamahamba asadaze amazwi atsheneyo kabakhutshele abantu babo bahlale khona ngale abethu abagcwele eChina ngabake bahlale eChina khona ngapha banokubuya ngapha laba laba bangapha eZimbabwe bengayi eChina amazwe wonke ayakuyenza lokho kuze lokho kuphele lokho osokukhona elizweni asifuni thina ukuthi khona into zithiwa khona bathathe into lula nje wabone ngathi into yokuhleka asifuni abantu abayizinto zobuzanga ngempilo zabantu kolokho vele asikufuni siyafa lapha siyazidubekela lapha silanithi la siphila ngesiphoto akula siphila ngeziprofita imithi akula so bangabuya basithelele lo mkhuhlwane singabayanga kangaka siyaphela phela.
Lo ke ngumnumzana Peter Moyo omela iSouthern edalela eParliamente engwebandla leMDC ubexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseHarare.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku short wave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9, sitholakala ku 909 medium wave, la ku short wave 4930, 13860, la ku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Ugatsha lwezokusakaza olwe Broadcasting Authority of Zimbabwe solwazise ukuthi abafuna ukusungula imisakazo bengathumela isicelo ngoba uhulumende usevumele imisakazo yamathelevision ayisikhombisa eyezigaba alichumi leyamakolitshini alichumi lasithobamunwe munye. Abafuna ukusungula limisakazo yamathelevision bamele bahlawule imali engamadola emelika angamakhulu ayithobamunwe mbili. Nxa kungasungulwa imisakazo emitsha eyamathelevision kuza kuba ngokwakuqala elizweni. Kodwa ngokuke kwenzakala eminyakeni edluleyo abanye besabela ukuthi abazaphiwa amalayisensi labo abayabe besekela uhulumende. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomsakazo lodumo umnumzana John Masuku.
Kodwa kuyabe sekusiya ngokuthi izitishi lezi ezintsha zibe zinjani ngoba sibone kusikhathi esisanda kwedlula ikakhulu ngapha kulama community radio uhulumende engoyophambili obegijimisa indaba kukanti kuye kukhangelela ukuthi ama-radio lo njengoba engawezigaba ngakukhokhela bona bezigaba. Kodwa okuqakathekileyo nje kukhona ukuthi ngemva kweminyaka eminingi kakhulu kukhankaselwa ukuthi kuvulwe lamagagasi asevulwa ukuthi azavulwa ngendlela enjani umuntu wonke ulethemba ukuthi azavulwa ngendlela eqondileyo ehambelana nalokho okuvele kusenziwa kusulwawo.
Kodwa siyazi ukubana ukuze umsakazo uphumelele kufunakala indleko ezandise ukutholakala kulokho okuthiwa ngama-adverts. Ngomumo okhona ubona ungani imisakazo le izenelisa ukuthi ibe khona okwesikhathi na njengoba sibona ukuthi umumo wakhona uwome kakhulu?
Umumo unzima lale ekhona khathesi imisakazo ubuhle bayo ukuthi iminingi kahulumende kuyatholakala imali ezisuka kwezinye indawo ukuze ibe ilokhu isesekhona kodwa sikhangelela imisakazo eziphile zodwa isebenzisa ubuntethi bayo hhayi kunzima sibili anje yabona lezi mali ezidingwa kuzabelo ukuthi zibhalele ukuthi ezithole imisakazo izimali ezinkulu kakhulu ongathi nakana ukuthi isithi sabelo semaphandleni eZimbabwe singathola imali enjalo kube nzima kakhulu.
Esikhathini esedluleyo sike sezwa abanye bekhalakhala ukuthi uhulumende upha amalayisensi inhlanganiso ezivele zisekela uhlangothi lwakhe. Ubona ungani akusezokwenzakala yini kwakathesi?
Kukhanya angathi kuzakuba njalo ngoba sibonile phela lapha kungakamenyezelwa ukuthi uhulumende nguye obevele ehamba phambili ehlangana lezabelo ezijiyeneyo, njalo sithi sikhangela labo abevele bekhankasa abenjangezimbabwe association of community radio stations amalunga abo amaningi bona ephandle kwalapho kutholakala khona ama-frequency. Ngakho-ke kukhanya kunzima sibili uhulumende nxa ngikhanyele kulesifiso sokuthi imisakazo le emitsha ezayo nayo ifana nelale ekhona khathesi.
Alo ke ngumnumzana John Masuku, umsakazi olodumo, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ku-Live Talk namhlanje kuhlelo asihluzeni bomama, sixoxa ngabesifazane ukuthi balandela ziphi inhlelo zokunakekela imuli phansi kobunzima obuselizweni kwezenotho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Ale balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abebandla lamademocrats khonapha kwele Melika abakhankasela ukuthola usekelo kuma-primary elections okudinga uzancintisa omela lelo bandla kukhetho lukamongameli welizwe oluzenziwa ekupheleni komnyaka babe lengxoxompikiswano i-debate eyenzelwe esigabeni seNevada izolo ntambama. Iningi labaphatheke kule debate bathethe lelo thuba lokuxothoza umnumzana Michael Bloomberg ongene okwakuqala izolo kule debate. Abethekelele eVictoria Falls babikwa sebebalutshwana ikakhulu ngekucele leZambia ngemva kokuba umongameli Edgar Lungu eveze ukukhathazeka ngokwehla kwesilinganiso samanzi. Kodwa abanini bhizimusi abasebenzela kulindawo bathi kuyimvama ukuthi isilinganiso samanzi sehle ngalesi sikhathi. Sokube lomuntu wakuqala osebulewe ligciwane le-coronavirus kwele South Korea, inani lasebefunyenwe belalo sebesedlula ikhulu kulelo lizwe. Lanxa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa esithi ibandla lakhe lizatshengisela elizweni lonke jikelele lisola ukwehluleka kukahulumende, ibandla le-ZANU-PF lithi ukutshengisela lokhu akusoze kusize ngalutho. Ngakho lithi okudingakalayo ukuthi umnumzana Chamisa angene kumanyano we-Pollard njengamanye amabandla aphikisayo bakhulumisane lomongameli Emmerson Mnangagwa ngokuhluphayo elizweni. Umnumzana Chamisa utshele intatheli izindaba izolo ukuthi ibandla lakhe liqoqa kutshengisela lisola uMnangagwa ngokwehluleka ukuvuselela umnotho kanye lokuqilibezela athi kwenzakala kukhetho. Abasakhulayo be-MDC bahle baqala ukutshengisela eHarare izolo ntambama. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lelunga leZanu PF umnumzana Malaki Nkomo, lelunga le-MDC umnumzana Edwin Dlovu onguye osungula lingxoxo.
Esikhala ngakho lukhetho olwatshontshwayo ngomnyaka ka-2018 sithi thina yebo kambe ukhetho lwatshontshwa, osolusenza ukuthi kungabi le-legitimacy, osolusenza ukuthi i-economy yelizwe ingakhuli iwe abantu bahlupheke. Bese sithi thina-ke yebo kambe lanxa satshontshelwa-ke ukhetho sesifisa ukuthi sihlale phansi lomongameli welizwe uMnangagwa sikhulumisane silungise udaba lololo lokhetho lwatshontshwayo, silungisise ukuthi i-economy singayivusa njani sisiya phambili, silungise ukuthi sekuthi kungasetshenzelana njani abantwana bezimbabwe baphume ekuhluphekeni lokho kukhona. Yikho esikhala ngakho kakathesha. Okuningi i-economy izazilungisa ezilonge ezikukhulunisene ngakukhulunywa ngodaba lwe-illegitimacy olukhona lokuthi kuyiwa phambili kwenziwani kwesokukhangeleleyo. Kodwa-ke okudanisayo yikuthi-ke uNangagwa kafuni ukuphumela egcekeni, kafuni ukuthi abuye esikhulumisane. Ufuna ukuqhubeka ekupholad ekhuluma nabantu abazange bathole amasisi ekhethweni oludlulileyo. Sizaqhubeka sisenza sishemonstrate ngokusemthethweni ngoba isisekelo selizwe leZimbabwe siyasivumela ukuthi sithengisele sikhonono ngesuku solayo.
Nanso Nkomo bathi kona besazongena ezitaladeni ngobuningi lapha abe-MDC.
Uma besithi bona bafuna ukuthengisela, yebo yekuhle ukuthengisela ngendlela ekhona esemthethweni eyabe ibikwe emapholiseni, abantu bavunyelwa ukuthi abatshengisele. Kodwa lokho kokuthi abantu bazangena ezitaladeni, sibese sikunanzelela phela ukuthi uma bengena ezitaladeni, umuntu ofanele ukuthi avikele abantu abalamabhizinisi, abantu abalezimota nguhulumende okhona. Ngaleyo ndlela yikho kusemthethweni ukuthi nxa umuntu ezathi angena emgwaqweni ayetshengisela, kufanele uqale ucele imvumo emapholiseni. Bona babe selobona ukuthi uma sekuthe kwaqhamuka udlakela njengalokho esakubona kusenzakala kulesi sikhathi esidlulileyo, akusoze yini kuphambanise izakhiwo, akusoze yini kuphambanise ukuhamba kwabantu, akusoze yini kudistebhe kungumeithi kuphambanise inhlalakahle omunye umuntu ongelandi lezombangazo kumbe ofuna ukuthi azihambele ekhululekile senza okuqondanelayo. Yikho-ke lapho esizamthi nasikujoye ukuthi uma i-MDC isithi yona ifuna ukuthengisela, ayikwenze phela ngokusemthethweni kodwa lakho besitsho futhi njalo ukuthi bazimisele ukuthi akusoze kubelani lodlakela olungaphambanisa ukuphila ukuhle kwabantu kumbe ukudidlika kwempahla.
Baba Ndlovu, khona ukutshengisela kwenu libona ngani kuzaletha inguquko yini? Ngoba nxa uMnangagwa lingasahlala ngaphansi laye lakhulumisana, lizaqhubeka litshengisela phela kungabi lotshintsho.
Okwamanje asinike siprofit ukuthi utshintsho alusoze lube khona. Kodwa thina silelungelo lokuthi nxa uhulumende nalo kaMnangagwa okhona engafuni ukuthi kukhulunyiswane, abantwana bezimbabwe bancediswe kulolu hlupho esilalo lwe-economy wayo, sizaqhubeka sitshengisela ngokunjalo. Yebo kambe okwankomo ukhulume ngokuthi amapholisa kuyacelwa imvumo kiwo, isisekelo kasitsho ukuthi kucelwa imvumo, sithi bayabikelwa. Bese kusiba kibo kamapholisa-ke njengokuba beletha-ke ukuthulela izweni ukuthi babone ukuthi bazathumela kambe amapholisa azakhangela yini bazayenza njani kuyabe kokibo, okwethu yikubazile. Kodwa sokujayelekile-ke ukuthi amapholisa siwabone-ke esebenzisa amandla abangelawo emisa-ke ukutshengisela esiyabe sifisa ukuthi sikwenze njengebandla le-MDC. Ayisikho lokho, akukho-ke emthethweni welizwe leZimbabwe. Akumelanga sicele kibo imvumo kodwa kumele sibazile ukuthi ngisena sizaqhubekela phambili kuze kufike isikhathi sokuthi amukele uMnangagwa ukuthi khona sokube lokukhulunyiswana kulungise ingxaki le ekhona elizweni. Yebo kambe kuyakhulunywa ukuthi-ke uzimisele ukukhuluma, ukuthi uzimisele siyakuza katshengise ngezenzo phela, hathi ngamazwi ukuthi silokhu sizothi uzimisele. UChamisa is a phone call away from him.
I-Pollard baba Nkomo elithi i-MDC kumele ingene kuyo, abantu abaningi esikhuluma labo bayayisola bathi nguzero vela kulalutho ngamadlwane eliwenzayo. Uthini ngalokho?
Uma kuyukuthi i-constitution yeZimbabwe iyavuma ukuthi kube lama-political parties amaningi atshiyeneyo, njalo nje labo bantu bavunyelwa bakhontesta labo bemile njengamabandla athize, kanti namhlanje sesizababandlulula ngendaba yokhetho njani. Angithi laphana kuthiwe owamayo ukuthi akhonteste laphana kabuye etafuleni sikhulume sonke, ngoba naye wayele manifesto yakhe phela laphana. Ngibona ngani ibandla leZANU-PF lapha litsho lona ukuthi sesingabantwana beZimbabwe, sesidlule ekhethweni, wonke umuntu kabuye sindawonye, ungela ukuthi lwana uvalelwe laphana lwana uvalelwe laphana, sikhangelisana njengokuthi singabantu bakhe.
Alo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga leZANU-PF njalo waba ngummeli weInsiza South edalele ephalamende, ubexoxa endawonye lelunga le-MDC umnumzana Edwin Ndlovu. Umthetho osekulolongweni okuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesivili ukhangelelwe ukuhlafunwa edale lephalamende kunsuku ezilandelayo umumethe ukwengezwa kwesikhathi sokusebenza kweziqondiso zokuba sedale lephalamende kwabesifazane abakhethwa phansi kwezigaba okubizwa ngokuthi i-proportional representation okweminyaka elithumi. Linguquko yamukelwe ngemibono ehlukileyo ngabesifazane bemhlubulweni weMandebeleni. Okunenga sikuzweni ku-Anastasia Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Abesifazana beMandebeleni bemukele ngemibono ehlukeneyo ukwengezwa kweminyaka ye-proportional representation edalele ePhalamende. Abanye besithi kuhle, kuthi abanye bethi kumele kube lomthetho othi inani lokungamashumi ayisikhombisa kumele ube ngumthetho ohlala ukhona hathi ocelwayo. Unkosikazi Mildred Sandi olwela amalungelo abesifazana uthi bayakubongela kodwa kuqakathekile ukuba uhle ube ngumthetho opheleleyo.
Siyakubongela khonokho ukuthi i-proportional representation ye-66 isingezelelwe iminyaka engu-10. Siyafisa ukuthi iminyaka le ezayo kuzafika futhi 10 years. Sesibuya sicela futhi sibona ngathi kuqakathekile ukuthi kube lakhonokhuyana ukuthi omama barecognize i-66 leziyana azibe yi-permanent seats zabomama.
Unkosikazi Harriet Nkomo uthi kuyajabulisa ukwengezelelwa kweminyaka ye-proportional representation.
Isifiso sethu sithi ngakuthwashwa kuyaphumelela singathaba okunye okumangalisayo to find women abasebe baningi ePhalamenti ngoba uma omama bengaba baningi into yezwakala ngoba thina siyawuhlaba umkhosi ayimbijana.
Esinye isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Jane Mlalazi uthi bayawamukela loba nje bengaphiwa amathuba okukhuluma emihlanganweni eyakha isizwe.
Sakwamukela ukuzomama labo baphakanyisiwe ngendlela esifisa ngayo, kodwa omama asithiwanga ithuba lokukhuluma. Ukhuluma obaba le yuthi kuphela omama asithiwanga esiyithi esilobunzima obukhulu kakhulu.
Unkosikazi Thisa Nare uthi kuhle kodwa bakhangelele umbuso wezabelo ukuze wonke umuntu ongumama aphatheke hathi ihlekana.
Kumele wenzinda i-devolution implementwe ukwenzela ukuthi wonke umuntu ongumama from ama-regions wonke kube abe le-access yokuyafika kuleyo ndawo, kungathatha abantu abasuke esigabeni esisodwa.
Isisekelo sombuso esitsha esaba ngumthetho wesizwe ngomnyaka ka-2013 kusahluko 124B sasiphe amabandla aphatheka kukhetho ukuba ibandla lebandla lizaphiwa izihlalo phakathi kwezihlalo ezingamashumi ayisikhombisa kusiya ngokuthi bathole amavoti amangaki esigabeni okweminyaka elithumi okukhangelele ukuba kuphele ngesikhathi ilizwe lisiya ekhethweni ngomnyaka ka-2023. Kodwa ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesibili kungaphumelela edale lo mongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa akuvume ngokusayina kube ngumthetho, kutsho ukuthi i-proportional representation izaqhubeka njalo okweminyaka elithumi. Ngeviki edluleyo ekhuluma emhlanganweni labenhlanganiso ezizimeleyo esigodlweni sakhe ese-State House woBulawayo, umongameli Emmerson Tambutso Mnangagwa utshele abantu ukuba ukuguqulwa kwesisekelo sombuso kwesibili kuzapha abesifazana ithuba lokuba baphatheke edale lePhalamende okweminyaka elithumi bemele amabandla abo njalo ukhangelele ukuba idale likwamukele. Obona ngezemithetho edale lePollard umnumzana Lavumo Maduku laye utshele intatheli izindaba ngeviki edluleyo ukuba kukhona okunye abangavumelani lakho kubhili leli, ngakho ke sebebhalele uhulumende ngabakhala ngakho. Ngimele iStudio 7 ngiwoBulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.
Siyabonga Mandlovu. Hayi, isikhathi sesidliwe ngumangoye silugqiba ke lapha uhlelo lwamhlanje. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa kumbe ekuseni ngo-fast 6 lilala.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.